Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu se ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 21 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo laya ku 26, kuthi inani lasebebanjwe lomkhuhlane likhwele laya ku 1713.
Alukhu dlakela olwedlula ukubusa kababantu, ukulambisa abantu, ukubusa ngendlela umbuso lo obusa ngakhona.
Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukubotshwa kwentatheli zindaba uHopewell Chingono, lo mkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume phezu kohlelo lokutshengisela mhla ka 31.
Yibusela njalo yibuxhwala ngoba sithola ukuthi imali le yaniwa isikhulu sibili kodwa abasabhadalanga imali leyi.
Luqhubeka lusegudwini udaba lwezigidi zemali eyasetshenziswa ukuthengela ikakhulu amalunga ezanu-PF izinto zokulimisa, kodwa isikwelede leso sasesifakwa emahlombe kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumatshumi amabili lasithupha 26 ngemva kokubhubha komuntu oyedwa. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi umufi ngowesifazana obehlala enyakatho yemaNdebeleni. Luthi njalo kubonakale ukuthi udliwe ngomkhuhlane lo evele esetshonile. Abantu ababanjwe i-coronavirus izolo bona balikhulu lambili 102. Abalichumi lasishiyangalombili babo ngabavele kwele South Africa, ababili bavele kwele Botswana, kuthi oyedwa uvele kwele China. Abangamachumi ayisishiyangalombili lanye ngababambe umkhuhlane lo khonapha elizweni. Lokho kukweze inani lasebebanjwe i-coronavirus eZimbabwe laya kunkulungwane elamakhulu ayisikhombisa letshumi elilodwa lantathu 1713. Ababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku bagoqela izisebenzi zamankampani atshiyeneyo kanye lalabo abasebenza ezibhedlela. Isibhedlela seJohn Hopkins eMelika sithi emhlabeni jikelele umkhuhlane we-coronavirus usubulele abantu abangu 608,000 njalo wahlasela abedlula kancane izigidi ezilitshumilane 14.6 million. Ezwekazi le-Afrika khona umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 15,169 njalo wahlasela abangu 721,000. Abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubotshwa kwentatheli zindaba esebenza izimele umnumzana Hopewell Chingono kanye lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume. Ababili laba babotshwe izolo beseteswa icala lokutshotshozela udlakela ngokukhuthaza abantu ukuthi batshengisele ezitaladeni mhlaka 31 kulinyanga. Besola umbuso weZANU-PF abathi usubulele ilizwe ngenkohlakalo. Ababili laba valele bevalelwe esitokisini njalo isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi bazamiswa emthethwandaba maduze. Abameli bezigodlo zamazwe angentshonalanga eZimbabwe agoqela iMelika, iBhilitane, iNetherlands kanye lomanyano we-European Union bathe intatheli zindaba ezichaya imisebenzi emibi yenkohlakalo ezifana lochingono kumele zivunyelwe ukusebenza zikhululekile. Amazwi la agcizelelwe ngobona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika umnumzana Thibonegi. Abakhankasela amalungelo oluntu eZimbabwe okugoqela abenhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition labo bakusolile kakhulu ukubotshwa kwababili laba. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Mavela Sikhumalo.
Ukubothwa kuka baba uJacob Ngarivume lo baba uHopo Chingono yikuhlukuluzwa kwalabo abayenza imisebenzi yabo njengama-professionals, abantu abafana lama-journalists. Sithi thina kuhulumende kashiye lokhu okokuhlukuluza abantu abayabe beziyenzela imisebenzi yabo njengama-journalists, njalo uhulumende kashiyane labantu labo ababe senza kumbe be-enjoya ama-rights awo njengoba ama-rights lawa ekhona esisekelweni sombuso welizwe sethu njenge right leyo enikeza abantu amandla ekuze ba demonstrate kumbe babhale ama petitions bewanikeza kuma government departments kumbe kuhulumende nsantando. Kukhona lokhu esisekelweni sombuso welizwe. Kuthi thina sibona azathi ukubothwa kwababili laba kutshengisa ukuthi uhulumende uyesaba ukuze abantu ba enjoy amalungelo abo. So yena sekhona lapha ukuhlukuluza amalungelo abantu njalo ukubethusela ukuze bona bengakwanisi ukuyenza lokho okuvunyelwa isisekelo sombuso welizwe sethu.
Kodwa uhulumende uthi bebetshotshozela uDlakela.
Asikuboni thina lapho laba ababili bethe bona abantu kabayenze ama demonstrations alodlakela khona kumbe a violent. Akuvunyelwa ngumthetho welizwe leli ukwenza ama demonstrations alodlakela, kodwa umthetho osesisekelweni sombuso welizwe uyavunela ukuze abantu bayenze ama demonstrations a peaceful. So asiboni ukuthi laba ababili mangabe sithi abantu kabaye bayotshengisela bengathongo bona ukuthi kabatshengisele lodlakela, lokho kuyabophisa. Yikho thina sitheka sesicela kuhulumende ukuthi ayenze lokho okusemthethweni, alandele umthetho welizwe. Njalo sesicelile kusadaki le African Union ukuze bancedise labo ilizwe lethu leli ukuthi libuyele emthethweni, atsho ukuthi izinto ziyenze santana. Abantu behlukuluzwa bethathelwa bona ama-rights abo akhona anikezwa isekelo sombuso welizwe.
Umnumzana Mavela Sikhumalo yisikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition. Sixoxe njalo lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Alukho udlakela olwedlula ukubusa kwabantu, ukulambisa abantu, ukubusa ngendlela umbuso lo obusa ngakhona, ukubusa kugcwele indlala kungela msebenzi, ukubusa abantu bethwele nzima besehla phansi phezulu begcwala amazwe wonke omhlaba ngenxa yokuba ilizwe labo kungahlaleki. Yilo udlakela lolo, yilo udlakela olufanele lubophise, hayi lokho okubotshelwe uThingono noNgarivume. Asonto ebophisayo, bakhuthaza abantu ukuthi balwele amalungelo abo, bavikele amalungelo abo, bakhuthaza abantu ukuthi balwele uhulumende ohlanzekileyo, bakhuthaza ukuthi kuphele i-corruption eZimbabwe. Obabophayo ngothanda i-corruption. Ngakho ke akumangalisi ukuthi labo ababusa kabi besaba labo abathe kakubuswe kahle.
Ukubotshwa kwababili laba ubona kusethusela abanye yini ekade bezimisele ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela mhla ka 31 bagcine bengasaphathekanga kulolu hlelo.
Hayi, umuntu okade vele ezinikele angeke ethuke, akusethusi ngaphansi kweZimbabwe ukubotshwa ukuhlukunyezwa ngendlela esiyibonayo. Sekwaphilwa kanjalo kusuka ngo-1980 ludlame ludlakela oluqondiswe ebantwini kungasenipha amalungelo abantu okuqondiswa ebantwini. Ngakho ke kekho umuntu namhlanje ongangikhona esethuka esesabukulwela amalungelo abantu, sesabukulwela uhulumende ohlanzekileyo, esesabukulwa le nkohlakalo egcwele ilizwe lonke ekuzanu PF kuhulumende weZimbabwe. Bazaqhubeka kabantu laba bathanda ukuhlanzekileyo, abathanda okulungileyo, belwela ilungelo labantu, belwela uhulumende ohlanzekileyo. Ngeke bethuswe yilokhu, sekwajwayeleka, yinto sekuphilwa kuyo kuso sonke isikhathi eZimbabwe.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana yena uthe izephulamthetho zonke kumele zibotshwe kungakhathalekile ukuthi zintatheli zindaba kumbe zikuhlangothi lwezombusazwe.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhlanje ntambama, lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Sizakhuluma njalo ngomkankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele ezidaladeni phezu kokudilika komnotho mhla ka 31 kulinyanga. Sigxile kakhulu kudaba lwenkohlakalo elizweni. Mthakazo muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Hove.
Udaba lwemali ethenga impahla yokulimisa edlula izigidi ezingamakhulu amabili $200 million phansi kohlelo lwe-farm mechanization program ngo-2007 kusiya ku-2008 luqhubeka lusidla ubhedu ngemva kokuba owayengusiba lukhulu webhanga elikhulu lesizwe umnumzana Gideon Gono ethule umbiko othi abaphiwa limpahla akumelanga babuyisele imali kuhulumende. Isimanga ikuthi abanye abafana lowayeyisiphathamandla seZanu PF umnumzana Kudakwa Shebaskiti labanye bathi babhatala. Abanye njalo ababeyiziphathamandla zikahulumende abafana lomnumzana Jonathan Moyo bathi lanxa babefuna ukubhadala izikwelete zabo akuzange kucace ukuthi kwakumele bayibuyisele njani limali. Iningi labathola izinto zokulimisa phansi kwalolu hlelo yiziphathamandla zebandla leZanu PF ezigoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa. Abantu laba abasabhadalanga isikwelete zabo ngoba zasuka zetheswa uZulu wonke jikelele nguhulumende. Sixoxelo msekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda yena owayemela isigaba semagwegwe edale lephalamende ngesikhathi kuqhutshwa lolu hlelo. UMafa uthi bazama ukuphikisa inyathelo leli besithi abaphiwa impahla le kumele babuyisele imali kuhulumende kodwa kwehlula.
Thina beMDC akusimangalisi lokhu ngenxa yokuthi sakukhuluma ePhalamenti. Honorable Gonese warise imotion yasekendwa ngu-Honorable Chamisa, then bakhuluma bathi abantu laba abaphiwa imali kuthiwa yiloni abayibhadali njalo amabizo abo awavezwe. Hatshi abantu beZanu PF labanqaba bathi akungaki kwenzakale lokho.
Manje lina lithini ngokutshengisela lokhu okuthiwa kwenzakale ekupheleni kwenyanga?
Mahlabe Zulu, siyaphinda njalo ukuthi thina ayisithi esi-organize i-strike i-demonstration ka-31 kodwa njengebandla labantu elivele ebantwini sithi ngezinye izizathu abantu befuna ukudemonstrate against corruption. So kusobala mahlabe zulu ukuthi imali babephanana mahlayana kungabale lendaba baphiwa omtendi abale church baphiwa abanye oEzekiel Gutu abalama church kwaphiwa amajaji ikho thina ke sithi amajaji lawo abamba imali engcolileyo kungaba kuhle ukuthi baresigne ngoba abantu abasabathembi. Ikho sibona insuku zonke iMDC amacalayo elahlwa ngoba amajaji la afumbathiswa imali enkulu kakhulukazi.
Umnumzana Felix Makalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ukuhlaziya loludaba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Lokhu kuyatshengisela sibili ukuxhwala okukhulu kuhulumende. Yibusela njalo yibuxhwala okukhulu kakhulu ngoba sithola ukuthi imali le yanikwa isikhulu sibili kodwa abasabhadalanga imali leyi. Isikweletu samleso sawela kithi ebantwini baseZimbabwe. So yiku akutshengisela ukunswela boya lokuxhwala lobusela sibili obukhulu. Lokhu yikuthathela abantu abangelalutho ukuze kunikwe abantu abalutshwana abavele belokuningi.
Kukhona yini okungenziwa Nkomo mhlawumbe emthethweni okungenza abantu laba babhadale izikwelete zabo?
Kungaba nzima ukuyihambisa phambi komthethandaba ngokuqala sebafaka umthetho ukuze ubusela lobu bube khona emthethweni. Okuqala vele nxa sikhangela amakhotsi ethu hayi asaqedakali lawo, so kulobu nzima bona lobo. Okuqatheleyo ukubana abantu baqoqane badinge amaqhinga lamacebo okubana nxa kusiba lokhetho olutsha kube lohulumende omutsha.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Kunjalo nje udaba lolu soluveze esinye njalo isikwelete esibikwa saphiwa iziphathamandla zikahulumende kanye lamalunga ebandla eliphikisayo. Umkhokeli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kanye lonobhala jikelele webandla leli umnumzana Charlton Wende babikwa baphiwa isikwelete semali engamadola emelika azinkulungwane ezilikhulu $100,000 engabhadalwanga. Kasenelisanga ukukhuluma loChamisa loWende. Bakhona njalo abathola imali phansi kohlelo lunye kodwa kabasayibhadalanga labo ngoba uhulumende wasuka wathatha izikwelete lezo zaba ngumthwalo kaZulu. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi kumele abakumabandla aphikisayo babuyisele limali ukuze bengafani labantu bezano PF.
Ukuchaphazwa kwemali iyayiqondanele mechanization agriculture kwakuyikuntshontsha imali ngoba imbali yakhona ama-records onke ayatshengisa ukuthi uGideon Gono wayethembise iparlament ukuthi imali leyana izabhadalwa isikweleti. Kulincwadi eziningi-ningi ezakhulunywayo kulama-witness amaningi. Nxa banikwa imali kuthiwa yimali yesikweleti, loba kwenziwa umthetho imali sebenikwe ukuthi umthetho lo i-Reserve Bank Assumption Act, wena kukuwe nxa uwumuntu umuntu olobuntu nxa uthethe isikweleti usibhadale. Nxa sukuzabiswela imali yakhona kawubiswele kodwa wona ubhadale isikweleti ngoba siyazi ukuthi kulabafundisi amapastor abanikwa imali lezi namhlanje bathi bona kabazibhadali kabazibhadale nxa bengazibhadalanga, so sokufana nokuthi imali yantshontshwa.
Siyabona ukubana mnumzana kuthiwa kulamagama abantu abecelele MDC okuthiwa labo bathola imali le kuhlelo lonalolo lukahulumende, kungakutshengisani lokho?
Ukuthola imali kuhlelo lukahulumende kayisilocala ngoba imali engena eZimbabwe kumbe isikwele tiese World Bank umbe ifani International Monetary Fund umbe ivele China imali yakhona iyabinikezwa izizalwane zeZimbabwe isikwele sakhona sibhadalwa ngemithelo yeZimbabwe kodwa ungazuthatha imali wena wanikwa ngugono imali unikwa sisikwele sokuthi usibhadale ungazi ube unguwe osucatshayo ngokuthi kwaba lomthetho wokuthi isikwele singabhadalwa ye la ukuthi lobugwelegwele la ule corruption njengabantu bezano kuchu kuthi bona gabazi gabaphuma egcekeni njengabantu abalobuntu abaqembele lobuntu babhadala imali yakhona basitshengisele ngoba nxa umthetho wenziwa bona bese parliament gabasitshengisele bona ukuthi bachiyene lezigebenga lezintshontshi lamasela ezanu ngokuthi hayi mina nganikwa i-$25,000 ngathenga itharagithi nansi sengiyibisela sokuphuma egcekeni
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi amagqwetha sesole kakhulu umahluli omkhulu umnumzana Luke Malaba ngokufuna ukulawula abanye abahluleli benkantolo ngemva kokubaxwayisa ukuthi kumele batshengise iziphathamandla zabo izinqumo zamacala ababe bewahlulela bengakazethuli Iphephandaba leChronicle lithi kulamabhantinti angamachumi amane lantathu kanye labogadijele abangamachumi amavili lantathu asebebanje umkhuhlane wecoronavirus kobulawayo. Sogu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Alibingelela basakazi bakastudio 7 labo bonke inzalo yeZimbabwe. Yuashua bantu abasuke eBotswana labasuke eSouth Africa. Liyazi nxa ningacabangi kuhle lizabulalisa isizwe lesiqede lidudu. Yazi nxa ungakasuki qala ucabange. Nxa kuwukuthi awufuni ukuya quarantine hlala phansi ngoba uzaqedisa isizwe seZimbabwe. Imangaliso yilaba ababalekileyo eBeitbridge ababili. Besuka behamba 90 kilometers babaleka kuma quarantine. Behamba 90 kilometers besemzini yabo. Bepositive. Bafika bathelela abantwana abayi-7 aba under 10 years. Just imagine shiwa sihlobo zami. Laphana sibulalisa abantwana bonke ngoba umkhuhlane lo uyazi upowerful. Uyazi liyastressa ngengilitshele. Abantu abasuka eSouth Africa libaleka lesuka eBotswana. And liyastressa ke sirizinini njengabantu abakhulileyo. Uyazi ukuthi sizaqedisa isizwe sonke seZimbabwe ngokuswela ingqondo nje kubani.
Njani ku Studio 7 ayithina ngapha siziphilele kodwa uhlupho esilalo kulindawo le ku-ward 13 eyinsiza hayi silo hlupho olukhulu kakhulu ukudla asiphiwa sonke siyakhethwa njengami mina ngike ngizikhuluma igama lami mina nihlezi logogo ole-81 years but akaholi ukudla uhola abantu abale-65 years ngabe kusitshoni lokho sofithi ngani nje liyasidlulisela amazwi lawa ukhansela wethu owakuward 13 insiza eGreystone duze lasebambanana hayi silohlupho olukhulu kakhulu kulindawo ebambanani leRiverton Farm labantu abaningi abangaholi abahluphekayo izalukazi eziluphelele ukuthiwa izalukazi ufike ezingaholi uhola abantu abaphilileyo awuhlupho lolu lusithwale senzima kakhulu lona lolo asihola sithini kodwa sizathiwa sikhiphe imali yokwakha isibhedlela uzayikhipha njani imali yokwakha isibhedlela wena ulamba angiye kuye khipha imali yokwakha isibhedlela wena ulamba besicela sidlulisele amazwi okuthi wonke umuntu kaholi wonke umuntu ulambile wonke umuntu uyahlupheka kuyakhethwana omabhalani bethu especially ibambanani leRiverton omabhalani bethu bayakhetha babhalana ngokwazana Ayibo, sina siyahlupheka kakhulu indawo lezi ezimbili lezi, especially ibambana le River Tours. Ikho kulohlupho khona ekuholeni lapho. Cela nisidlulisele la amazwi kukhansela wethu. Lo mofo wako stilo ngiyena obhala amabizo abantu abaholayo. Hhayi, uyabakhetha abantu bebambana le River Tours. Asiholi bona bayahola baqede nxa umumbuseli bathengiselani futhi bona. Bona umumbu omele uphiwa abantu babuye bathengiselani futhi.
Abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Iparlamente yakwele Egypt isivumele umongameli walelo lizwe ukuthi athumele amabutho empini yakwele Libya. Inhlanganiso yeWorld Health Organization ithi ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus kwele South Africa kumele kuvuse abakhokheli bamazwe eAfrika inkophe. Sizwe qhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump sethule umbiko okhanya ukhuthaza uzulu ukuthi agqoke amamaski okuzivikela kumkhuhlane wecoronavirus. UTrump wethule umfanekiso wakhe egqoke imaski enkundleni yeTwitter izolo, waloba njalo lokuthi kuyinto enhle ukuyigqoka. Esikhathini sonke lesi uTrump ubengagqoki imaski njalo labasekeli bakhe bebemlandela. Ukuguqula umqondo kwakhe kuza ngesikhathi inani labale coronavirus eMelika liqhubeka lisiya phezulu. Ekutshoneni kwelanga izolo ntambama umkhuhlane lo ubusubulele abantu abangu 143,000 eMelika njalo wahlasela abangu 3.9 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi uMnumzana Difa Dube.
Umnumzana uTrump ngumuntu othi kwesinye isikhathi nxa uhlezi uzibuza ukuthi ngempela ngempela uyazi yini ukuthi ungumkhokeli wabantu njalo ngokuba khona kwakhe kulelani office njalo lelanga athatha khona i-oath lilanga ayevuma khona ukuthi uzazithwala zonke izifiso lezinto zonke ezidingwa ngabantu belizwe laseMelika. Kodwa ke ngendlela enza ngakhona ukutshengisela sobala ukuthi yena akakhathaleli ukuthi abantu bazwa njani noma kwenzakalani okusebantwini. Okungangokuthi into yokuqala umuntu obefanele ukuthi ngabe uyatshengisela ukugqoka imaski uqala enguye esithi first citizen bekunguye umongameli ukwenzela ukuthi labanye abantu bayenelise ukuthi balandele izinqumo lezo eziyabe zibekiwe ukuthi indlela ukuthi abantu bazivikele bengazivikela njani kulo mkhuhlane. Kodwa ke nguye osesiba isibonelo ebantwini esitshengisela ukuthi yena akakhathaleli impilo zabantu njalo yena umkhuhlane lo we-coronavirus akawuthathi ngendlela afanele ukuthi ngabe uthatha ngayo.
Lithini khona ngapho eBhilithane nxa libona ababusi beMelika bedonselana kanje phezu komkhuhlanelo?
Okwenzakalayo e-America babunkomo ukungavumelani kwababusi kusacishe kufane ncamashi nokwenzakalayo kuyaseBhilithane. Sekuluhlupho phakathi kokuthi kwenziwa njani kulo mkholomi ngapha njalo kulempilo zabantu ngapha lazo ezisengozini. Khonapho kube sesiba le-debate enkulu khona lapho ukuthi yikuphi osekuzathathwa kuletho kuqala andivala ukuthi zonke izinto zibuyele esimeni esasiyiso sona.
UMnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we coronavirus likhwelile njalo izolo laya ku 26 kuthi inani lasebebanjwe umkhuhlane likhwele laya ku 1713. Abalwela amalungelo oluntu basola ukubotshwa kwentatheli zindaba uHopewell Chingono lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe uMnumzana Jacob Ngarivume beseteswa icala lokutshotshozela uDlakela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.